siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 8 kuNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathengisa impahla ichiyeneyo amavendors emaphandleni bathi labo babhekana lenhlupho lanxa zehlukile kulaba semadolobheni.
So inhlupho balazo zona lezo zokuthi abana ama-trading licenses angkhona, like batshelwa ukuthiwa kumele mayende nkuni zakhe simele ezingeni sedrobheni kumbe ezibuye kumele ebe ne-license eforest.
Wezemidlalo abantwana abaleminyaka ethoba minwembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuleague ebizwa ngokuthi Children's Soccer League.
It will be the first program in Zimbabwe ukuthi abantwana abalama 8 years badlale league yabo. But into engithabelayo ukuthi sesitrainile amadoda azawa akhangela abantwana laba ebafundisa abaqeqesha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amanye amalunga edale lePhalamende athi ukuya kuleli dale maviki wonke akuwaphi ithuba lokuthi asebenze ezabelweni zawo njalo akhulumisane lozulu. Athi amalanga okuvulwa kwedale kumele ehliswe ukwenzela ukuthi amalunga ayisebenza okweviki eyodwa kuphela iPhalamende njalo ukuya maviki wonke kuleli dale kulethela uhulumende indleko eziningi angenelisiyo lokuzihlawula. Untungamini Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga leli dale uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Njengani eBulawayo East i-constituency yami ilamasabhabha angu-46 okuthi ukuthi khona ngile Saturday yodwa ukuthi ngingene amasabhabha wonke nalo ngixoxisana nozulu ukuthi anginike izinto kumele ngiyezikhuluma ePhalamende. Kuba nzima ukuthi ngikuyenze konoku ngesikhathi sangikhona sifithane njeyayikhothisa i-constituency yangikhona inkulu. So I think sesifikile isikhathi sesihlale phansi sihlanganise namakhanda ukuthi singenza njani ngoba singakhangela njalo uhulumende wakhonakala mali. Kumele sinika amafutha enqola zomlilo ukuthi senzeni sihambe. Ukuthi ngiyengena ku-constituency yami kuzamele ngibe ne-food bank xa ngizayiqeda yonke. Senxa ePhalamenti ingasiphanga ama-coupon osokusuthi somele sitshole embilathini thatha imali leyo ukuthi singene kuzulu. Kuba nzima. So mina ngibona kuqakathekile ukuthi sike sikukhangelisise lokhu ukuthi ngeke kuyenzakala yini ukuthi sithathe izinto kumele sizikhulume okwenyanga. Sizihlanganise sanelise ukuthi sizibambe ngeviki ngoba ePhalamende sinambili singene ngokota past 2 siyakwanisa ukuphuma kusasa kwangikhona ekuseni akula muntu esalisayo ngoba ekucineni sicina sokuthiwa khona abantu abazivotela sebesithi khona ngabasiboni basibona kuphela nxa sesizokhampena nxa sesivotela ngabasasiboni and khonoku kutshengisa ukuthi iningi labantu ngabazi imisebenzi ye-CPI.
Iseleke laluphatha yini njengamalunga edale lolu daba?
Hayi lolu daba bengingaphathwa sibili ngoba yinto ebengakhangelisiswa kangako kodwa mina esamisiso isesenesi ukuthi kuke kukhangelisiswe njalo futhi uzulu afundise ukuze azwisise ukuthi ayisikho ukuthi sifuna ukubabona ngesikhathi sokhetho. Hhayi bo imisebenzi esilayo ngimengi kakhulu.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo ilunga ledale lePhalamende emela iBulawayo East sixoxela ecingweni ekhona le kobulawayo.
Kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha ku Studio 7 ku Live Talk uhlelo lwe The Connection. Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo ze WhatsApp ezithi 001 202 465 0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa likuFacebook kumbe kuTwitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection ku-Live Talk khonapha ku-Studio 7.
Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni sixoxa lo nkosikazi Deborah Mukasa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo ama vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association osichazisela ngokuthi abahlala emakhaya baqhuba njani lomsebenzi.
Like emaphandleni banenselo zokufuna amaballs, banenselo zokufuna ukuthi bebe lama garden lokuthi amaballs laba bakwazi ukuthi bengathola bezenzela imisebenzi yabo beyakhe izithini abazazithengisela like njengoba nxa kulama development okwasiwa izikolo.
Kuyini abakuthengisayo njalo bathengisela ngaphi isikhathi esiningi?
Emaphandleni kulabo mama laba abahamba bengena emagangeni bezidingele like izithelo zeGhana, omkhomo, amanjanje bazikoqa bengene lazo bebuye lazo edrobheni bezongenisa namacimbi bayakwenza khona lokho. Bese siba labanye ababa lamagadeni abathengisayo bekwanisa ukuthi bewodise emachomoliya engeni but bese besiba nenhlupho zona lezi zokuthi i-transport nemigwaqo yethu le emibi ugcina kungasabi le bhizinisi ecacayo ngoba ukususa izinto zabo ababe belazo zingena emadrobheni kumbeni ukuzisusa emakhayakhaya bezithi like njengama-growth point baba lama-challenges zona lawo begcine sebezingenisa nje ngentengo leyana yokuthi bethole isinkwa tafuleni aseseyintengo leyana yokuthi bengathola sibili into ezabahlala ibabhatisa zonke izikhathi.
Ye, kodwa bona bathola yini uhlupho lolu lokuxotshwa ngabenga lama license okuthengisa?
Nxa besitshela ngale kuba lo hlupho banalo sibili uhlupho abaxotshwa kangabo bebe nenhlupho futhi zokuthi ukudla okunjengalokhu kakusuki kuye kwenye i-region kumbe nakusuki kuyele like sile problem yamacimbi nxa esuka le egwanda kumele ebe le license nxa bekhuluma ukuthi imali license yangkhona akhanya yabadibela ukuthi bagcina bengatshwanisi so bese becina sebeyihambisa ngentengo lezane ezilila kumbeni sebeyenza okokuqilwa. So inhlupho balazo zona lezo zokuthi kabanama-trading licenses angkhona like batshelwa ukuthiwa kumele maye nenkuni zakhe simele ezindeni sedrobheni kumbeni zibuye kumele ebe ne-license e-forest ukuthi khonokane challenge abalazo ngokuthi kabakwazi ukuthi basuka kuyiphi i-office besiya kuyiphi. Njalo thina njengenhlanganiso leyi lathi sile challenge yokuthi sisuke siyekhona ngale siyokoma-mobilize ngoba lathi izandla zethu zesitshane.
Umsebenzi wabo uyaphumelela yini? Imizi ithe gqagqa bese kusiba la ma-growth point lingathi bona bathola yini i-business kumbe bayithola bengabuya emadolobheni?
Hayi, amabhizinisi asekhona njengoba nakathesi sokula lolu hlelo lalo lokungenisa abantu ezindaweni ezindaweni. So babanayo i-business abakhali kangaka baza bafuneka ukuthi bethuthukiswe labo befundiswe futhi bethuthukiswe labo ekutholeni labo ama-business like njengokunxa bengathola amacimbi abo babona ukuthi bathengisa nge-price e-right bengathola imikhomo yabo bebona ukuthi labo bathengisa ngama-price azaba yenza labo ukuthi bethuthuke beyakhe lazo izindlu zabo ezinhle ezivukekayo abakwanisa labo ukufundisa abantu ababo nezikolo zabo zibe seduzane.
Lo nkosikazi Deborah Mukasa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo ama vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba, ugatsha lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examination Council iZimsec luthi impumela yemihloliso ye-O-Level elotshwe nyakenye isiphumile. Embikweni owethulwe ngumqondisi weZimsec umnumzana Isao Nandara, abaloba lumhloliso sebengaqalisa ukuyathatha impumela yabo yama-results kusasa ngomvulo. Namhlanje kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji uthi okheke abaleminyaka eyisithoba minwembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuligi ebizwa ngokuthi yi-Children's Soccer League.
Iligi le ibizwa ngokuthi yibulawayo Children's Soccer League njalo inxanele yabantwana abaleminyaka eyisithoba minwembili kusiya kwelitshumi lambili. Isizathu kuyikuba laba bantwana bebengakhangelwa kunhlelo zezifa. Icebo lokuqala iligi yabo KK lize lomqeqeqi ofundile umsebenzi elizweni laseBrazil uDalubuhle Bebe yena osebenza ndawonye lenhlanganiso ye-Youth Strike Academy. UBebe uthi basebenza belandela ukuqondisa kwenhlanganiso ye-FIFA besebenzisa ugwalo olubhalwe liqondiswe kwabancane abasacathulayo emdlalweni wenguqu olwe-grassroots soccer manual.
Abantwana abangabafana, boys and girls, can play in the same team. We acknowledge ukuthi abantwana physiologically they develop in a different way to abadala
ekhuluma ekuphawulweni kweligi yabantwana leyo olilunga lenhlanganiso yezifa bulawayo province ekhangele icele labontanga umkhululi Mthunzi uthe lolu hlelo luhle kakhulu ngoba vele isintu sithi isigogo sigoqwa sizemanzi.
It will be the first program in Zimbabwe ukuthi abantwana balama 8 years badlala iligi yabo. For modalities akhona we are still here to work them out, but into ngithabela ukuthi sesi trainile amadoda azayo yiwa akhangela abantwana laba ebafundisa abaqeqeshe ngoba i-age group leyabo 8-10 isensitive ingabasezandleni ezi-wrong lebhora lakhona bahle bangalidlali bahle balenyanya ibhora lakhona.
Lokhu ngokokuqala elizweni ukuba kube le league yabo khekhe, njalo ubhebhe uthi isifiso sabo yikuba basebenzelane ndawonye lezikolo ukuze umdlalo webhola udlalwe umnyaka uqala uze ufike emaphethelweni. Hatshi lokho okwenzakala manje ukuba umdlalo wenguqu udlalwa ezikolo ngetemu lesibili.
Umsebenzi uba lula nxa kulabadala behind you. Ama-schools lawo badlala kuphela esikolo periodically, maybe say once a year in a second term. Really encourage schools also to come in and play football all year round.
Lolu hlelo lusekelwa ngabe Brazil Institute okuyibo abaqeqeshi abasebenza labantwana abancane ngoba kudingakala ukuba abasakhulayo bephathwe ngumuntu ololwazi lokuba kumele bephathwe njani. Amaqembu adlala kuligi yabo khekhe ngaphuma ezikolo kanye lamaqembu asemalokishini, njalo amaqembu la azehlukaniswa ngendawo lapho atholakala khona ukuze engabi lendleko zokuhamba ezinkulu. Ngemva kwesikhathi esithile amaqembu wonke aphatheka kulolu hlelo azabeza ukuthi gwaqa endaweni yethile kube le midlalo yamafestival ukuzakhethwa abantwana abaza kuba ingxenye yeqembu lesigaba sakobulawayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lonkosazana Annette Moyo ofundela ukuba ngudokotela e-University of Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku u-Annette ungapha eMelika e-Stanford University. Ngiyakwamukela kuhlelo mamoyo.
Ngiyabona.
Ukuza kwakho eMelika uhamba ngaluphi uhlelo?
Nxa sisenza izifundo zemedicine, siyaphiwa ithuba phakathi komnyaka wesine lomnyaka wesihlanu ukuthi sike siyevakatshela noma yisiphi isibhedlela ekungakhathalekile ukuthi singaphi emhlabeni, ukuze umuntu athole ithuba lokuyafunda engaphandle kweyunivesithi yakhe. So mina ngithole ithuba lokuthi ngibe seStanford eCalifornia. Lapho ngithole khona ithuba lokuthi ngisebenze labodokotela abangama-cardiothoracic surgeons. Laba ngodokotela abelapha imikhuhlane yenhliziyo lemthambo ehambisa igazi ngoku-operator kumbe ngithi ngokusika. So ngithole ithuba lonelo lokuthi ngibe ngikhona ngapha eStanford for about 5 weeks.
Kunengi okufundileyo yini eStanford?
Okokuqala ngizathi mina ithuba lokuthi ngibuye ngizoyenza iprogram leyi e-cardiothoracic surgery ibuye ngokuthi this is something lami engiyithakazelelayo. Kodwa eZimbabwe i-cardiothoracic surgery ayenzakali kakhulu ngenxa yokuswela ama-resources angasupporta umsebenzi wonalo. So bengifuna ukuthi ngiwubone lapho owenziwa khona ngoku in an excellent way. Ngibona ama-procedures amaningi awe-cardiothoracic surgery ebengingeke ngiwabone ngikhaya, njalo bengifundiswa ngodokotela abalomusa abakade benginika ithuba lokuthi lami ngifunde ngokwenza. So bengikwanisa ukuthi ngiparticipate nxa be-operator inhliziyo yomuntu, bebenginika lami ithuba lokuthi ngithole okokwenza ngibe lesikhathi esihle. I-Stanford University uzathola ukuthi I think it's one of the most wealthy universities even lakhona lapha e-America. So zathola ukuthi yonke into yakho into enzwa ngobucoco obuphakemeyo, you know, everything is just excellent and abantu bakhona ngabantu abamnandi okunye, basebenza kuhle nabanye njalo nje, they are just people who are very friendly and bathakazelela ukuba kwazi ngokwenzakala emhlabeni eZimbabwe lapha emvela khona. So bekulithuba lokufunda njalo lokubafundisa nami okunye engikwaziyo depending on ukuthi kuyinakade be-interested ngakho mayelana leZimbabwe.
Kuyini okwenze wakhetha ukuba ngudokotela?
okwenza ukuthi ngikhethe ukuba ngudokotela ekuqaleni ngikubona umama wami egula. Umama wami wayegula isikhathi eside ngisemncane waze wabhubha sengingu-form 4 and isikhathi sonke leso benginakekela. So yinto eyangenza ngifise ukunakekela abantu ngale ndlela yokuba ngudokotela. Kodwa-ke into esingenze ngafisa ukuthi ngibe owelapha ngokufika engingathi i-surgeon yikuthi eZimbabwe ama-surgeons angomama malutshwane. So ngithole ithuba lokuthi nami ngibe ngomunye wabomama abalutshwana abazaba ngama-surgeons eZimbabwe. Yikho ngibe interested in such a program ngoba iyanginika ithuba lokuthi ngibone amanye ama-surgeons abesifazana abasebenza lapha e-America okuthiyene lesikubonayo ngikhaya, because ngikhaya akula ama-surgeons angomama abalutshwane kakhulu.
Uyacho ukuba balutshwana odokotela besifazana, njalo uza kuba ngomunye wabalutshwana laba nxa usuqedile izifundo zakho eminyakeni olandelayo. Uzwa njani ngalokho?
Kuyinto enkulu kakhulu ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abangomama labo bayakwanisa ukuthi benze izinto ezenziwa ngabantu besilisa bazenze labo ngendlela enhle. Ama-studies that have been done ayabonisa ukuthi umuntu wesifazane nxa engathola i-training eyaneleyo can actually perform ama-duties akhe ngendlela efanayo lomuntu wesilisa, kungachiyani ngenxa yokuthi yena ungowesifazane. Njalo lokhu kupha omama amathuba okuthi labo baziphakamise, babonise ukuthi bayanelisa. And I think ukuthi mina empilweni yami nje sengibona ukuthi ngabona omunye wesifazane esenza kuhle kuyinto ebakhuthazayo labo, kungakhathalekile ukuthi benzani. Even esikolo ngiyabona ukuthi abanye amankazana angilandelayo ngemuva bayibona iyinto enhle. Njalo nxa mina ngikwanisa ukuthi ngithole amathuba anje, kubenza labo babekwazi ukuthi it's possible ukuthi labo bawathole. So kubenza ukuthi bengadangali nxa izinto zinzima ngenxa yokuthi ungowesifazane, ngoba bayakwazi ukuthi if someone else could get it, then I can get it also. And this is something engifeel very strong about, ngoba ngiyafisa kakhulu ukubona abantu besifazane bephakama bekwanisa ukuthi bafinyelele izinto akade bengakwanisa ukuzifinyelela in the past.
Ekhaya kungaphi, Annette?
Ngivela eFlabus, eSlalatshane, komaShabayithwane.
Umntwana okogodlwayo olaleleyo ungamtshela waphi amazwi?
Ngingamtshela ukuthi iloba yini esenhliziyweni yakho ofisa ukuyenza iyenzakala. Bile izinto zasenzinzima, ama-school fees engasatholakali, kodwa-ke ngakhuthazwa ngabantu ababekhona around me ngaleso sikhathi bathi ngisamelise ukuthi ngifinyelele ukuba ngudokotela. So ngingagcina sengingene e-University of Zimbabwe ngayenza i-degree ngangingayifuni. Kuyakwaniseka ukuthi umntwana oseFlabusi, oseSlalatshane, osePlumtree, oseCholocho afinyelele ukwenza izinto ezimangalisayo, akwanise ukuzenza. Njalo kuyadingeka ukuthi siphakame njengabantu besintu, abantu besiNdebeleni. Mina ngiyeza ubuhlungu kakhulu nxa ngifika esibhedlela ngithole ukuthi abazali kumele bakhulume ngolimi olungasilo wabo, bezame ukuchasisa ukuthi beze ubuhlungu obunjani ngenxa yokuthi udokotela kumbuniso yabe khona kakhuluma ulimi abalukhulumayo.
Hayi, limqotho lelo mamoyo. Siyabonga njalo sikufisela inhlanhla ezifundweni zakho.
Ngiyabonga kakhulu.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo nkosazana Annette Moyo, yena ofundela ukuba ngudokotela e-University of Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku ungapha eMelika e-Stanford University. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyabonga Ntungameli. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Abathengisa impahla etshiyeneyo amavendors emaphandleni bathi labo babhekana lenhlupho lanxa zehlukile kulabasemadolobheni. Kwezemidlalo, abantwana abaleminyaka eyithoba minembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuleague ebizwa ngokuthi yi-Children's Soccer League. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.